Hayi baba Gandhi, mina ngokubona kwami iJackson le iza kwamukelwa ngoba ngokukhangela kokuma kwezinto lokufa kwabantu lokuthathwa ukuthathelwa nokwalumkhuhlane, ngibona ngathi abantu bayadinga ukuthi bathole into engasiza ukuthi imise lokhu, ngoba angiboni into engamisa ukuthelelwa nokwalumkhuhlane ngokumemetheka kwawo, ikakhulu khonoku kuthelelwana ngokuphefumula, ukuthelelwana ngezinto ezingathi kazijayelekanga. So bazayamukela ijekiseni lanxa nje kukhona ukukhonona, ikakhulu kwabakithi abamsundu, ukuthi kungathi kakulaqiniso ukuthi ijekiseni yakhona le ilande umuthi amene umkhuhlane lo, kumbe ilande okunye. Yikuthi kwakungathi kuyamangalisa ukuthi kuyathi bona bamhlophe bebabagulayo kakhulu, kodwa nxa kutestwa laphana bafuna ukutestela kwabamnyama. Yikho-ke okungathi kuletha ukuthi abantu bangathi bayakhonona kancinyane ngayo ijekiseni yakhona. Kodwa mna mbona ngathi labo abamnyama kufanele ukuthi bayithathe, ngoba lo mkhuhlane kawulampendulo owakhathesi ukuthi kuyini okungawuqinisa. Ngiyikho engikubonayo, ngibona ngathi bazayithatha ijekiseni.
Wona umumo we-coronavirus ubusunjani khona ngapho esigabeni se-Texas okhona?
Hhayi, umumo lapha e-Texas mubi kakhulu. I-Texas ingelinye esinye state esile coronavirus kakhulu khona lapha e-United States of America. Ngesizathu sokuthi i-Texas ayizange vele ibe yi-state lesiyana esinanzelelayo ukuthi umkhuhlane lo uyavulala. Baba ngabantu abakhokheli bakhona balalela kakhulu ukuphikiswana le-science. Nxa babe-science babesithi kuzaba nje, kube nje, akuvalwe, abazange bakwenze konke kwawo. Manje kama-results akhona asechaya-ke manje. Ngeviki eliphelileyo sifikisile thini i-Texas sodwa i-1 million yabantu asebegula lapha e-Texas. Kubi kakhulu lapha, siyesaba nje, siphongu gxumagxuma lapha nalaphana. Kodwa-ke kuyezwakala ukuthi abantu bayafa sibili, bayadlula ikakhulu e-Western Texas kusiya khona ngale endaweni zeborder le-Mexico, bayafa kakhulu abantu.